Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje abalwela amalungelo oluntu bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuluphutshisa. Ojeketsa abemba igolide eyinsiza bakhala ngokugqilazwa ngabaqhathi babo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugu rawundi bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokwenza lomsebenzi olukhokhelwa izinduna solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuphutshisa lomsebenzi. Umongameli Emerson Mnangagwa usungule lolu hlelo ngoNtulikazi. Ngemva kwalokho kwakumele izinduna ziphume ziye kwenza imihlangano labantu ababulawelwa izihlobo igugu rawundi kanye lalabo abahlukuluzwa ngamasotsha e-5 Brigade ngalesi sikhathi. Kodwa umkhokheli wezinduna uMnumzana Mthane Khumalo uthi uhulumende kakabaphi imali lezimota zokusebenzisa.
Sisamelele ukuthi sithole okokuhambisa. Izinduna ezemandebeleni zingama-isikhombisa lezinduna ezine, 74. And kumelela induna ngayinye ibe nendlela yokuthi ihambe nabantu abalitshumi nanye, abantu abangu-14. So kuyafunakala-ke izimoto njengoba nithile abantu bengu-74 ukuthi induna ngayinye nganye ibe le mota ezakwenelisa ukuthi ithale bonke labo bantu bayo okuthiwa ngama-members amaqembu epaneli yezinduna. Yikho kuphela okubambileyo, kodwa hhayi siyathemba bathembisa ukuthi bayalungiselela ukuthi kuzaqisa ingayisiphi isikhathi, kodwa soze sibadinga abantu. Yakuthi nxa sewutholakele lokho sibatshele ukuthi siqalisa ngaliphi ilanga, ngoba awusekho okunye nje wasewa-president wavula ukuthi hhayi uhlelo solungaqalisa ingayisiphi isikhathi.
Ngakho seliba nje yi-transport kuphela.
Yi-transport kuphela.
Ugulo daba lwentatheli zindaba olwakelwa hlupha lwangana lucaci kuhle, abanye besithi hayi intatheli zindaba kumelanga zibe semhlanganweni elizayenza labantu. Zona intatheli zindaba zisithi hayi ukuze uhlelo lolu lube ngolwamukelekayo kumele zibe khona emhlanganweni. Lacina ngani?
Sigcine sihleli phansi labo abathatheli bezindaba laba. Kwazani kule ndlela esiphuma nayo ukuthi kuzasetshenzwa njani labo. Hhayi sebekwazi ukuthi sizaqhuba njani labo, kodwa hhayi indaba esayixoxayo saphuma necebo ukuthi sizaqhuba ngayiphi indlela labo.
Bazangena yini kuleyo mihlangano?
Hhayi bazangena, sithemba bazangena. Bazangena kodwa mhlawumbe indlela akhona abazangena ngayo yo enjoy ukuthi hayi sayixoxa ukuthi bazangena ngayiphi indlela, kodwa hayi bazangena ngoba singazake siqhube phela uhlelo lolu lungazakali ukuthi luqalise njani kuya ngapi.
UMnumzane Mthane Khumalo ngumholi wezinduna esixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba uma izinduna zisithi kazila mota zokuhambisa ziqinisile. Yebo ye, abantu sithi izinduna ziphiwe izimota nguMnangagwa. Kodwa uma izinduna ziphiwe izimota ngumnangagwa ukuthi ziyasebenza udaba lwegugura hundi ezenkabazwe lapho akungase udaba lolu lungakaqali khona kumbeni ezemashonaland zona ziyabe ziphiweleni ngoba uma izinduna kuyikuthi is part of their benefits ukhulumende lolu hlelo bekuzitela ubhadethele separate mbona ngazathi ayisizo zimota kuphela izinduna ezingakazitholi kudlula izimota akula budget phela kuyinto lokuyana kwalontshwa kodwa akula budget yafakwayo yacacisa ukuthi hhayi udaba lolu sifaka imali engako ukuthi luqalise so ngicabanga ukuthi izinduna uma zisithi azila zimota zokusebenzisa ziqinisile ngoba akusoze kwathi imota zaze zizinikelwe ukuthi zenze umsebenzi wazo wobuduna ezokuthiwa ziyelungisisa udaba lwegugura
Ukuze udaba lolu luphumelele ukulungiswa kumele luphathwe njani?
Kunengi okudingakala ukuthi ngabe kuyaqondiswa. Esikutshelwa ukuthi induna ziza kuyahlangana labalimalayo. Kodwa mbona ngazathi ngoku i-one aspect of it. Kodwa besifisa ukuthi ngabe siyeze ukuthi bona abalimaza abanye bazakhuluma nini ngoba into edingakalayo entweni leyo. Wano kokuqala vele ikuthi uhulumende kuzuthe qala vuma ukuthi kulomonakalo owenzakalayo ukhokhelwa nguye okwesibili liqiniso andiqiniso kaliphelelanga uma kuyikuthi kukhuluma laba abalinyalwayo esingakuthi ngolimi lwesilungu ngama victims singekezwa owalimazayo uperpetrator yokuqakathekile ukuthi sizisayide ka victim sizisayide ka perpetrator okunye okudingakalayo okwenza into leyi ingaphuthi kahle akulalamthetho sasikhangelela ukuthi kube lomthetho kube le time frame yokuthi into le iyaqala ngesikhathi esingaka khangelela ukuthi ngesikhathi esingaka ibisiphuthile mayisiphuthile sikhangelela ukuthi impumela ezitholakeleyo ziyafikiswa njani ebantwini kodwa okwethusayo yokuthi uspeaker ebuziwe wathi yena impumela zizafikiswa ebantwini uma ukuthi umongameli uyajabula ngereport
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi zakombimba ePlumtree zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yempisi ezidla ngitsho lenkukhu. Sixoxele sinye sezakhamizi lezi umnumzana Moki Ncube ongumculi
indaba yempisi ayi isihluphile kakhulu la ene iyasimangaza ukuthi izimpisi umhlobo banzena lezi 5 o'clock manje 6 o'clock ntambama zikhe ziqale nje kukhala khona lapha esidakeni emakhaya ziyabuya ziphanje zibaya zithathe imbuzi zithatha lenkukhu angaze mboni impisi mina ezidla inkukhu hhayi sithele zima mpela enkomeni lapha hhayi inkomo ziyachuba zona ziyangenela ziyadlama from nje ku-ward 10 lehafu ye-ward 11 ngoba sibambele yikho lapho ezidlalela khona siswele mpela ukuthi kungayenzekalanga
ababona ngezendle bathini
laba babona ngezendle sisele ukuthi singabathikelela njani angithi i-responsibility ka-council u-council nguye ofanele mpela asihambisele ama-report pho into yakhona imile kangikwazi ukuthi u-council akafiki ebantwini laye ukuzikhangele mpela so ukuthi uthuli kuhamba njani ngoba nguye okufanele abonisane nabe-National Park ne-Campfire abazise pho uthuli akazi ukhansili kumbe akazi umsebenzi wakhe simangele kodwa kungabe ukuthi pulani banengayenziwa
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi Ukhansila walindawo umnumzana Sikhumbuzo Dube utshele iStudio 7 ukuthi usebikele abogatsha lwezendle ngalolu hlupho bathembisa ukuthi bazoza bazebulala lezimpisi. Isikhulumeli sogatsha lwezendle olwezimparks umnumzana Dinashe Farawo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile. uhlelo lwabasakhulayo namuhla. Kuthiwa indoda idla izithukuthuku zayo. Kepha abemba igolide ngokungekho emthethweni otsheketsha abasebenzela enhlangano lapho okuhlangana khona umfula unsiza lomzingwane. Esigabeni seinsiza bathi ezabo izithukuthuku zidliwa ngabaqhathi babo ngoba babasebenzisa nzima basuke bathathe igolide lonke bebahlawule okuyimadlana okungathengi lutho. Sixoxe lomunye wabasakhulayo okhonona ngalolu daba esingasoze simbethe ngegama.
Usipho lwethu esihlangana nalo uma sisebenza ekugcineni kulabantu abasisponsayo thina uma sisebenza. Wona labana abantu abasponsayo yibo abasikhathazayo ngoba uma sesifinalizile umsebenzi wethu sokumele sihole imali zethu ziphathwa yibo. So basuka basihlukumeze kakhulu sesibizelwa ama expense abe too much. Uma kuyukuthi uthenge impuphu i-50 kg, yena uma sesitshela yena ukuthi i-50 kg yakhe ibe $50 kumbe ibe $20, kuyabe sethamze 2 ukuthi isi-40 user. Kutsho ukuthi into azenzayo ima sisebenza ziningi asinika zona ngoba kula mahola kulokudla irashini. Ulama petrol oyabe le compressor yakhe thina sisebenza ngazo lezane zi. So uma lati sibona lati singokwetsha ngoba siyabe sivumelene ukuthi into nje madoda siyibhala phansi isithenge uthenge i-diesel engaka siyibhala phansi uthenge i-ration le ngemali engaka siyabe sikwazi. Kodwa uma sesiqedile ukusebenza sesihlangana le michineni sesisebenzile sesithola ukuthi into zonke lezi uyabe sethe times 2. Sesuke lathi sihlukumezeke sesole le nkulumo yokuthi singathini ngoba ikubona kwesikhathi sisuka sibe lobudlwangudlwangu wokuthi sigcine sesisilwa yizindleko zethu siyabe sesikhangela ukuthi sesidliwe njalo asisela lutho esilutholayo yonke imali sithethwe nguyisponsor kodwa sisebenza nzima thina esingathi.
Ngamanye amazwi uthi abantu abaliqhajileyo bayalihuquluza bayalintshontshela.
Hayi vele ngempela bayasintshontshela ngoba nathi siyababe siroba sikhangele ngoba siyasingela ngenye ichansi esingayenza ngoba laba abantu sometimes babe lamapholisa phakathi besiponsa benjalo uthole ukuthi balamapholisa uma sebesinika izimali zethu sebesitshela ngezinto eziningi asisakwazi ukuthi senze njani. Yikho sigcina sesikhuluma ngokuthi siyalwa kulwa kukhana yikho kwenza sesicabanga ukuthi kuzalunga kade akusalungi lutho.
Ngobani kahle kahle abaqhatshi benu ungathi ngosomabhizimusi kumbe ngabezombusazwe?
Ama-sponsors lawa awukhethekile ama-sponsors angabe maybe ngosomabhizinisi. Thina siyabe singakwazi kuyukuthi mhlawumbe ngabo umuntu onemali eningi. So thina into esiyabe sikhangelelwe kubo yindlela abayenza ngayo kuphela sihlangana lokurojwa okunjengakhonokho.
Manje imuli yakho uyenelisa yini ukuyiselela?
Uwathola nabantwana abangu-5 kodwa ngiyazekile ukuwabhadalela i-school fees. So anda kodwa ingesihlangana naso akhepha imali eningi awusakwanisa ukuthenga abantu.
Lo ngosakhulayo owemba igolide ngokungekho emthethweni eyinsiza esigabeni senhlangano. Kelsingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Yebo zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke mina Mthembo Sithembayo ngilobaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Inyanga enkulu
Baba Ngwenya sawamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga Dube.
Ye, lamhlanje sikhuluma ngolunye udaba lapha kuthe umsika khona ngale embare msika. Lapho kuthe sokuthile khona kwakhanya ngazani kulomuntu okade egcine ukhakhayo lwendwangu. Esithi lumlethela ibhizimusi. Kambe usitshele ngakhona ukuthi kambe imithi enje iyasebenza kumbe ayisebenzi baba Ngwenya.
Ukhakhayo lwendwangu ngikwazi ukuthi kumakhaya kuyafakwa ezigodeni zesibaya. Sasukubona obaba bekwenza kwenza ukuthi inkomo zakho kaphezile khona zingaze zihlukana.
Ye, singathi kwakusebenza yini khonokho Ngwenya?
Kuyasebenza. Kusebenza anti kuyakusiza ukuthi umalungisele isibaya usilungise njani. Kodwa-ke lokho kwaphakathi edorobheni asikwazi ukuthi kuya ukukhondeni, kodwa-ke engikwaziyo kusemakhaya.
Ye, kodwa singathi-ke khonokho okugagayi lwendwangu lokunye ukuthize uzokuthiwa abantu baphake impondo zani kumbe ubulonge bani kambe khona vele kuyasebenza yini? Akusitshele ngokunye futhi okufana nalo khakhayo lwendwangu ongabe kusebenza kuyini?
Lokunye ngamafutha yokhuzele emvuku wensikazi nale funa ukuthi amathokazi abagade masinyane oyinkomo zidabule masinyane bayazilinda ngamuva ukwenze ukuthi inkunzi mayinuka ilande.
Kuvele babekusebenzisana kudala konke khonokho?
Kuzakala.
Sizokuthiwa-ke sibuyele futhi endwangwini lapha. Sizokuthiwa-ke lo mchamo wendwangu kumbe ngithi umthambiso wendwangu lawo uyasebenza. Usebenzayo?
Ye, umchamo wendwangu lawo uyasebenza kubobaba ukuthi bakhuthale kusiya ngenhlanganiso yezihlata yabomuntu ezifakile. Uyasebenza nabomama, iyasebenza.
Kambe wona
kwazehlukani.
Ye, singathi khona indwangu umchemo wangkhona uyawutholanga kathi uyatholakala?
Umchemo wendwangu uyatholakala ezintabeni.
Utholakala njani?
Abeholi babizwa kuthiwa lixhakela. Kuze bethi ixhakela babesitsho umchemo wendwangu.
Utholakala njani? Uyakwazi ukuthi utholakala njani? Kwenziwani ukuthi uthole?
Ya, uyatholakala emakhaya bakhona abakwaziyo lapho otholakala khona. Yibaba ukuthengisa indawo ezinjengomkambo lapha.
Singathi abantu bayawusebenzisa sibili kusebenze khonokho?
Ye, usebenze. Yikho okwakitho kwesintwini kuyakhafulelwa kade kuteli ngokuba sathane ngakusebenzi kodwa kuyasebenza.
Hayi, vala khonapho-ke ngikhulume ngemithi yesintu inaleyo ihambelana lezinyamazana ukuthi kambe abantu bangakulondoloza njani?
Imithi yesintu izinyamazana ziyasebenza ekuhlanganiseni imithi, ziyasebenza ekuphumiseleni abantwana abagulayo abawela inkanda ukuthi inkanda ivuke. Ziyasebenza izinyamazana ngaphandle kwayo indwangu ayingeni lapho elokhuzeni lokwenza inkanda ngoba umntwana lo uzabalisela lewendwangu elisela. Lezi ezinyamazana okubu
ye, siyambonga kakhulu-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo. Sibonga kakhulu Ngwenya, ungadelela kusasa baba.
Ngiyabonga.
Hayi, ye, sima lapha kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olubalisa ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Lesikhathi esidluleyo sindawonye sakhangela ilizwi lokuvuselela umoya eTestamenteni Elitsha ngokuloba kukaLuka. Isahluko seshumi sayiqala lindaba evesini amashumi amabili nanhlanu, Luke chapter 10 verse 25 sisiya ku-28. Kulabo abangatholanga ithuba lokuyizwa lindaba ngizakuthi ngokuphangisa ngiyibale. Kufundeka kanje, sisuka kuverse 25. Verse 25, bheka, kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi ngiza kwenzani uba ngidle ifa lokuphila kuphakade na? Sokathi kuso, kulotshwe nemthethweni ufunda kanjani? 27. Saphenda sathi waithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 28. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokhu uza kuphila. Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, sikhulumile enkathini edluleyo kubana lo muntu wayesazi ukuthi kumele enzeni ukuzajabulisa uNkulunkulu. Engithanda ukukhuluma ngakho yikuthi ilizwi leli elibhalwe lapha, amazwi akhulunywa isazimthetho lesi siwathatha emthethweni kaMose, ngathi akhuluma ngothando, ngokuthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Bakhona abantu abathanda ukuphila okungaphakade kodwa kumbe impilo enhle kumbe izinto ezijabulisa kodwa uNkulunkulu bengamazi. Okukhulu ukuthi lasekunotheni kumbe lakuwavini umthetho, langabe usezikhundleni, langabe kungaphi, into yokuqala kumele uthande inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungabi le nhliziyo ephambana le milayo kaNkulunkulu. Into enhle yikuthi nxa usenza into ephambane loNkulunkulu, kuyakutshela ngaphakathi, kuyakutshela ukuthi lokho sukwenza kayisiko, akusahambelani lokuthanda uNkulunkulu. Uchitha isikhathi sakho, inhliziyo yakho igcwele ububi lenzondo. Inhliziyo yakho nxa ingakhutshwa ibikwe laphana, abantu bangayibalekela ngokufuthelana, langokuthukuthela, langobudlova, langobuqili, langenkohlakalo olayo. Inhliziyo yakho vele ngayikho uNkulunkulu. Umlomo ungakhuluma uhlabele ezinkonzweni, ukhwele emapulpiti ushumayele, kodwa inhliziyo yakho ngayikho ekumthandeni uNkulunkulu. Okuthanda ngenhliziyo yakho yonke uyakwazi. Abanye bathanda imali, bathanda izikhundla, bathanda ukuhlukumeza abanye, bandlulula abantu kwabakukholisayo. Angitsho ukuthi lokho kutheni ngithi uNkulunkulu kakuthandi khona lokhu. Okokuqala, uthanda ukubana umthande nenhliziyo yakho yonke. Yebo, siyona lapha lalapha, kodwa uNkulunkulu uyahlola abone inhloso zenhliziyo zethu. Uthi ngempela sibili siyamthanda, kumbe sesithanda amangala esihamba siwathole enhliziyweni zethu, lokuncitshana, lokukhangelela abanye phansi, lokuswela ingabe yini eyenziwe ngabanye abantu. Abuyathi-ke lapha, uyamthanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke, la amandla akho wonke, kanti wenakho amandla wachitha usenzani? Bakhona abantu abangababulali, bengabulali ukuchitheke igazi, kodwa amandla bachitha becikizela abanye abantu phansi, abanye baze bathethiselwe uNkulunkulu uqobo lwakhe ngobana bethi bangamaprofesa lokhu lalokhu. Ayisikho lokho okufunekayo. Amandla ethu asisebenzenini siphilise izimuli zethu, siziphilise lathi ngamandla avela kuye uNkulunkulu. Ngoba nxa sithanda uNkulunkulu ngamandla ethu, sizamcela ubana sinike amandla senze izinto eziqondileyo, singabi lamandla okwenza ububi phakathi kwabanye abantu. Ekugcineni ke sithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Akekho umuntu okwazizonda, yiko singazincwebi, yiko singazilimazi nxa siphilile emakhanda, ngobana siyazithanda thina. Uthi-ke lapha, sithande labo makhelwane njengoba sizithanda thina. Yiko uJesu abe sesiphendule kahle, yenza lokho uza kuphila. Sikhulekele Baba, sicela ukuphila ovela ngakuwe, sikuthande ngenhliziyo, ngengqondo, langamandla ethu wonke, size sedlule siyethanda umakhelwane ukuze sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, useflathele umdlalo wokugijima waba ngumfundisi uShepherd Gumede, yena owake waduma emdlalweni wabantu abakhubazekileyo wama-para athletics. Kubika uJoseph Njanji.
UGumede ulemendulo zegolide ezedlula amachumi amathathu azithwele selokhu eqale ukuncintisa. Ungomunye wabadlali abakade bethenjiwe elizweni emdlalweni wabantu abakhubazekileyo, kodwa utshile lumdlalo ngomnyaka 2019 ngoba esethole ubizo.
Lena yindaba yesiqokoqeqo. Yiyo i-main assignment emhlabeni. Lanso ke vele siza kuva anyway. So ilayo enxa lifika usithule nje la ezulwini ukuthi you have saved God. So lena yi-main ngalesi esiyiphashini sindaba esiyindaba enkulu kakhulu because I want to transform lives abantu, sithumayela abantu besindiswe, abantu bahambe ezulwini.
Ugumede uqale ukuphatheka emidlalweni wokugijima esafunda esikolo se-Siren Mission njalo uthe seleminyaka elithumi lesithupha waba yingxenye yeqembu le-Sparrows.
Yeah, esikolo ikangaqala nje ukukanisa siba serious ngendaba yangikhona. Ngase ngiqala ukuhamba kuma national competitions, ama youth games, ama provincial. Ngo-2014 ngangu national team kuma region 5, then 2015 ama all Africa games, then 2016 one or two ama competitions amanye enye ese-Germany. Ngama ukugijima ngo-2019.
Ukuyancintisa phetsheya kolwandle kwenze umfoka Gumede afunde okuningi mayelana lokuba ngumdlali wokugijima.
Traveling to different places uso ucabanga vele ngendlela etshiyene and indlela osuke uziphathe ngayo nje ngelife kuyambe kuhlukene because usubonile abanye abantu ukudevelopa operate njani. Then in terms of ama-competitions ngiyi-exposure futhi nale level ye-competition, so the way o-approacha ngayo i-training yabe isitshiyene because you've competed with abanye abantu international. So ngabe sokuhlukile vele.
Ugumede uthi abasakhulayo abafisa ukuphatheka kwezemidlalo kumele bazi ukuba ukuzilolonga yikho okudala umehluko phakathi kokuphumelela lokwehluleka komuntu.
I don't think uqala ukuthola indaba ze-training because everything vele in life demands a preparation. Whether you gift enjani, there is need for a preparation, there is need ukuthi umuntu azilungiselele so that at least when befika laphana you are at your best performance. So the main thing, uhamba, start doing your training, whether it's soccer, whether it's anything.
Ukufundisa abasakhulayo yinto uGumede yake wayenza kakhulu ngesikhathi esebenzela inhlanganiso ye-grassroots.
Abancane belabo indlela kumele beziphathe ngayo. Of course, anti-grassroots basibafundisa nendaba zabo HIV, ama-life skills, and through that, yabo siba ne-impact ebantwaneni.
Ugumede ubencintisa kumjaho emfitshane egoqela we-100, 200 kanye le-400 meters. Kathesi usengumfundisi webandla le-Harvest House aphinde njalo abe kubhizimisi yamakha omzimba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.
Zimbabwe!
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uChenzimu Mkandla ozibiza ngoCheni K. Lapha uphethe isingo yakhe entsha.
Ngithanda kubingelela e-studio, ngiphinde ngibingelele nabalaleli e-Studio 7. Okhulumayo nguCheni K. Ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree komadlambuthi esigodini sakomangubo. Emculweni ngokucula ngiqale last year ngo-2023 ngoJulay. Ngokunjalo ke bendilokhu ngisahamba ngicula nabanye, ngihamba ngicula nabanye kulo nyaka 2024 ngasendecide ukuthi ngiqale ukucula ngedwa. Ikho ke ngasengikhipha le single track ebizwa ngokuthi ngipostiwe.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo ngiwenza ngiseBotswana. Abangathanda ukuxhumana nami bengangithola kulezi number +2677541336. Ikho lapho abangangithola khona. And naku TikTok ngiyatholakala, ku page ngiyatholakala igama elisebenza lapho nguCheni K. Ungathi Cheni K ngiyanthola ku TikTok, ngithole naku page ku Facebook.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngicela kakhulu isupport nothando. Nami ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ndijabulisa, ngiphinde ndiduduza uma likhathazekile. Ngizolubonisa uthando, konke lokho ngizokwenza ngengoma. Nami ngisasengumculi omusha osaqala, cela ukukhushulwa, cela isupport kakhulu kini balandeli. Ngiyabonga.
Jenny K esigqibela uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.